Hayi, kuhamba kuhle ivoto registration ndiba abantu baqalisile namhlanje okuchecka inspection okuvota roll ukuthi bakhona yini kuma-vota roll. Ngoba kwezindawo khangani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukujova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba zezizokuthiwa-ke kade ngatholakali.
Ama-voters roll akhona. Yebo phela abantu becheka bacheka kuma voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya.
Hhayi. So far so good akulanti ahambe kuhle yonke into ihamba kuhle. Abantu azomethi becheka phela kuma voters roll then upresident uya-announce anytime soon lokhu zena. I-date yama-elections otherwise everything is going on very well.
Ye besizwe kwezindawo kuthiwa ke hayi voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
kuthinthini. Kungaphi, kungaphi khonapho?
Hayi ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo endaweni ezijene ezinjalo singazi
kobulawayo ngazi lutho ngazi ngemathinoth. Imathinoth khona kuqaliswe namuhla. So angeke ngitsho ukuthi ayitholakali yona iqaliswe namuhla.
Ye so
ungakobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona mina ngikhava imathinoth kuphela.
Hayi kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona berejistri yibo abakhulumayo xa benza iripoti ngabe bonke kulabantu abaningi abangachekanga but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile ambonto kungaba le extension but nxa ukuthi abantu abakwananga ukucheka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye singathi khona ngapho-ke e-Mouth North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bese kuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele sesimelele ukuthi sizwi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho wena ukubona njani khonokho?
Yes, yintoyikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kuyumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023 but ukuthi bekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.